Isi ndichiti moswera zvakanaka.
Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 18 mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ukutshengisela kwezisebenzi zenkampani eyamachina eSino Hydro kuqhubekela phambili ewange. Izisebenzi zikhala ngokuhlukuluzwa lokubhadalwa ngedola leZimbabwe, kodwa izisebenzi ezingamachina ziphiwa idola leMelika.
Into yenza ukuthi izisebenzi ziye kustrike indawo yemali, because amanye ama-companies bayanika i-RTGS baphinde banike abantu i-US dollar.
Umkhankaso wokhetho lokudinga amakhansila kwele South Africa uqhubeka ngokuthula. Sifundo bani esingatholwa ngeleZimbabwe?
Ayaphuma amabandla wonke, kubuye abakhokheli bamabandla baya interviewa, bayatsho abakuthoyo o-EFF Julius Malema bakhuluma labantu bekhululekile.
Lokhu kulokwesaba kwelebhilitani kulandela ukugwazwa kwelunga ledale lephalamende emhlanganweni lezakhamizi.
Nxa bekhangela ihistory yakhe ule history yokubandakanyeka ezintweni zokuthi laphana behambe bayebamba izikepe lokuyakufunakala ama-ransom bebambe izikepe olwandle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukutshengisela kwezisebenzi zenkampani eyamachina eSino Hydro kuqhubekele phambili ewange. Izisebenzi zisithi ziyahlukuluzwa njalo zibhadalwa ngedola leZimbabwe, khona izisebenzi ezingamachina ziphiwa idola leMelika. Inkampani yeSino Hydro yiyo eyaphiwa ithuba lokuqhelisa isitiji esigaya amandla kagetsi esezesa ewange. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo izisebenzi zeSino Hydro zabeka phansi izikhali zesithi zifuna uholiswa ngedola leMelika njalo zihlonitshwe. Omela iwange edalele phalamende umnumzana Daniel Molokele webandla leMDC Alliance uke wazama ukungenela kulolu daba, kodwa kwehlula ngoba enye inkokheli yezisebenzi ibikwa ibingafuni ukuthi angenele ngoba kuzakhanya sekungathi sekulezombusazwe. Sixoxe lesisebenzi salenkampani umnumzana Dejanazo.
Into yenza ukuthi izisebenzi ziye kustrike indawo yemali, because amanye ama-companies bayanika i-RTGS baphinde banike abantu i-US dollar. So imali abayiholayo incane kakhulu, yikho the sifuna lathi ukuthi lisengezele imali khonapho, yikho kuvuke konomsindo khonapho.
Manje kuyini osokwenzakele? Kathesi siyabona ukubana uMP Molokele ungenene la kulolu daba, uhambe njani?
Ya, bayazama ukukhulumisana i-HR lo MP ma-stakeholders, bazama ukukhulumisana, but uyabona lapho kukhulunywa khona ngeendaba zemali into ziyahlupha abantu bacabanga okujiyeneyo, okugcina abanye zibethatha indlela engavunyelwa labanye abantu. So Molokele la is trying by all means ukuthi into zibe right, but njengoba ngu-MP oku opposition side kabamlaleli kakhulu, but is trying by all means ukuthi into zilunge.
Manje ungasela ukuthi ukustrike wenu izisebenzi zeSino lezi kungabangela na ukuthi elizweni kube lodubo lwamandla egesi?
Ya, amagetsi ngaludubo, but nxa elokuzeni, because ama-workers awezesa they're all the waiting ukuthi babone ukuthi outcome yeSino Hydro izakuba njani. Ingaphuma ile positive result, then kuzabangela ukuthi abezdp zilabo bafuna ukuthi bayengezelelwe imali since ilokuzenyeleyo ngeyabo, abangeke bayayivivela ema contractors bona bengama owners ama gates so kungabangela ishortage ema gates sibili.
Umnumzana Dejanazo isisebenzi senkampani ye Sino Hydro ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esehwange. Sehlulekile ukukhuluma lomela isigaba lesedalela eParliament umnumzana Daniel Molokele ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe. Umkhankaso wokhetho lokudinga amakhansila kwele South Africa uqhubeka ngokuthula. Inkokheli yebandla elibusayo e-ANC egoqela umongameli Cyril Ramaphosa ibonakala imatasa ibhoda-bhoda isenza izimanga ezifana lokufinya abantwana, ukuwatsha impahla zezakhamizi lokunye okunjalo. Lanxa kulokufuthelana lapha lalaphaya, umkhankaso wenziwa ngokuthula. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze siqathanise umkhankaso wele South Africa lo weZimbabwe.
Lukhetho lokuthi nxa ungaluqathanisa lolweZimbabwe kuchiyene njengentshonalanga lempumalanga. Okokuqala lapha sile Independent Electoral Commission IEC okuyikuthi ende ikhululekile angeke uyifananise lezeke. Nxa ungakhangela ukuthi ivine kade kungela ma independent candidates, nxa besiye court lama court akhona ayakulalela ukuthi constitution ke ithini. Okunye futhi ama campaigns they are very very free. Ama parties they are given ama slots to present ama manifestos ayo ku TV. Remember ukuthi ende ku state broadcasting media. Ayaphuma amabandla wonke kubuye ama abakhokheli bamabandla baya interviewa bayatsho bakuchoyo EFF Julius Malema bakhuluma labantu bekhululekile. TV iyabanika islot. Lokho eZimbabwe ku isipono sentwala ngeke ukubona. Yikho ubona kule TV eyi-1 41 years into independence. So amabandla lawa sefakile ama manifesto awo, uZulu uyazi ukuthi leli bandla lifuna lokhu lalokhu. Njalo futhi okunye amabandla akhuthazwa ukufaka izikhangiso zawo kumba ama adverts awo. Kuthiwa kawabise kumba ku broadcast ku state broadcasting khona pa. Okufunekayo kuphela yilelo bandla ukuthi libe compliant to imigomo eyikhasa le eyokuthi khona i-broadcasting authority imithetho yayo ukuthi ungakhulumi hate speech ungakhulumi into ezifana le violence.
Sifundo bani esingasithola?
Singafunda isifundo esikhulu kakhulu babugande kupolitics eSouth Africa. Okokuqala sifunda ukuthi ipolitics kayisilo cala. Akusikho cala ukuthi umuntu abe kupolitics. Njalo ukuthi umuntu abe kubandla elehlukene lelakho akusikho cala. Ukuthi umuntu abe kunhlanganiso kumbe civic organization akusikho cala engesiyo yakho. Ukuthi umuntu abe kucultural organization engafani leyakho akusikho cala. Njalo ukuthi umuntu abe leculture engafani leyakho akusikho cala. eSouth Africa. Ukuthi umuntu akhulume ulimi oluthize olungayisilo lwakho akusikho cala eSouth Africa. Lokhuyani ukuthi kumele ukuthi nxa kulokhetho sokumele licabange ngezidumbu ukuthi isidumbu sizaphuma kogande kumbe sizaphuma koNcube. Akukho. Ukuthi ungakhuluma nje uxoxe labantu ukuthi hey asila manzi awokunatha kuhle ukuthi sikhulume ipolitics. Sokumele wesabe kubulawa kumbe ususiyatshona.
Lona ibandla elibusayo ele ANC nxa ukhangele okwenzakalayo ungathi liyasebenzisa yini ingatsha zikahulumende ekukhankaseni njengalokhu esiyake sikubone kusenzakala eZimbabwe?
I-ANC ayisebenzisi ingatsha zikahulumende njengalokhu esikubona kusenzakala kwelakithi ukuthi kumele ukuthi kuthathwe kumbe amapholisa uwatholwe ngowebandla elibusayo. ESouth Africa akukho lokho. Ukuthi amasosha abe ngowebandla elibusayo eSouth Africa akukho lokho. Ukuthi umuntu kumbe ngosebenzi ezithupheni kuyathi nxa lisiyathatha izithupha lifuna ukuyabhalisa ukuvota alivimbe. Akukho khona lokho. Abantu bakhululekile, ongafuni ukuvota akafuni, ongafuni ukuya emhlanganweni lobo umhlangano kungatongwa president ukhululekile kuke kwaba lokwenzakala ukuthi upresident uma ekhuluma labantu bayambuza abantu bekhululekile ukuthi lokhu lalokhu uza kwenza nini lokho okhuluma ngakho yesi yakuzwa kodwa sicela usiphendule kulokho
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Lokhu kulokwesaba kweleBhilitane kulandela ukugwazwa kwelunga ledala lePhalamende emhlanganweni lezakhamizi. Umnumzana David Ames wayesenza umhlangano lezakhamizi kwenye isonto edolobheni leLyon C lapho ahlaselwa khona ngujaha osakhulayo oleminyaka engamachumi amabili lanhlanu odabuka kwele Somalia wamgwaza wafa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane umnumzana Difa wajabi Bango Dube.
Bekulilanga elijwayelekileyo babugande ukuthi amalunga ezepolitiki kuleli lizwe laba esibabiza sithi ngama-MPs ama-member of parliament ukuthi bayabhoda kuma-constituencies abo now and again mhlambe noma sithi noma mhlambe ngemva kwenyanga ezimbili noma mhlambe kwenyanga ezintathu bebhoda behamba endaweni yabo ku-constituency yabo behamba zwisisa ukuthi abantu inhlupho zabo bahlutshwa yini ngaleso sikhathi kuyabe kusenzakala umuntu lomuntu noma uyifamily lefamily iyabingena bebodwa besiyachazela uMP khonapho ukuthi uhlupho lwabo lungaphi ngokunjalo kuye kwenzakala ke ukuthi lo jaha lo layo bengomunye obekade ekhonapho kuleli qula labantu ebekade lihambile futhi leyebona uMP likhulumisane naye kukanti yena ubehambele yakhe injongo yokuthi ahambe ayekwenza isigemegeme lesisenzakeleyo ukuthi ayigwaza umnumzana uDavid Ames ukuthi amgwaze ambulale ngesihluku esinjana.
Uhulumende weleBhilitane uthi yena isehlakalo lesi ngesabahlamuki ama-terrorist i-terrorism. Ngokubona kwakho yikho na?
Nga sesithi sesukukhangela ngelihlo libanzi siyabona ukuthi into engabe yimbangela eyenze njalo lokuthi bathi lujaha lo engabe ukuthi ukwenze nge-terrorism lujaha lo ngabe khangela i-history yakhe ule history yokubandakanyeka ezintweni zokuthi laphana behambe bayebamba izikepe lokho esikubiza ukuba kufunakala ama ransom bebambe izikepe olwandle khona ngale lokho esikubiza sithi ngama Somali pirates yiko kwenze ukuthi kube lomthelela lo osuke wasenza ukuthi bakujaje masinyane ukuthi kungabe kuyiterrorism yena ube ngumuntu obevele evame ukuthi ahlale engaphansi kwelihlo lamapolice kodwa ke bathele ukufa alitsheli asazi ukuthi lelo langa uye wabaphunyuka njalo amapolice ukuthi aze ayikwenza inkeme inkeme yendawo efana lale ukuthi ayibulala umuntu omdala laphana uDavid Ames ngoba ubese umdala ubesemdala kakhulu umnumzana uDavis okuyinto ezwisa ubuhlungu ukumbona ebulawa ngesihluku esinjana egwazwa ngenqamu ngesikhathi ebekungafanelanga ukuthi bengabulawa ngenxa yokuthi ebesenza umsebenzi wakhe ngendlela avame ukuthi ayenze ngayo okuwumsebenzi wakhe okuyiwo oyenza ukuthi azwisise izikhalazo zabantu ezikhona ku-constituency yakhe.
Manje isehlakalo lesi ubona ngani siza kwenza ukuthi uhulumende athathe manyathelo bani ukuvikela abe zombusazo.
Kulelizwe bekuyimvama kakhulu ukuthi ama politicians ngabantu abazihambelayo nje baziphilele impilo yabo efana lomuntu makhaza umuntu ongelasikhundla ngenxa yokuthi labo bebephila phakathi kwabantu njalo bengayisabi umuntu njalo bezihambela bengela onogada ngenxa yokuthi besazi ukuthi bethemba umthetho wakulelizwe ukuthi akula into embi engenzakala kibo ngitshela sezitimeleni lasemabhasini besigada labo kungabe indaba zalutho kungelanto emangazayo njalo ukuthi kube njalo kodwa ke uhulumende use wakukhangela masinyane kwaba yinto abazayethula eParliamente nge-next session kuleli viki esiyakilo ukuthi bayekhulumisana bayebona ukuthi bengalungisa njani udaba lokuthi amalunga ezeParliamente laphana bazama ukuthi bathole i-protection ukwenzela ukuthi bengabi vulnerable ngendlela efana layena leyi eyenzakaleyo kumnumzana useDavid ingakho sebezabona ukuthi sekuyafanele ukuthi bagadwe noma bengasabi ngabantu ababakhona nje emphakathini kungela ndlela yokuthi bavikeleka ngayiphi indlela.
Umnumzana Difa wajabi Bango Dube isizalani seZimbabwe esihlala kweleBhilitane. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo ukuthi abangamachumi amathathu lanhlanu 35 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwa igciwane leli ngabesigaba se-Manicaland abalichumi lane 14.
Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7398 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kuthi abazinkulungwane ezedlula isithupha 6319 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi idolobho lakoBulawayo selihahabela ukuyafikisa inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elithiwa yi-head immunity elizakwenza kube nzima ukubanjwa leli gciwane ngoba iningi lihlatshiwe ijekiseni yokulenqabela.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi isikhonzi seUnited Nations unkosikazi Alina Duhan ofike elizweni namuhla kuzohlola ukuthi izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF zidala monakalo bani. Ufike ngesikhathi kulokuphoselana aqatha phakathi kwebandla leZANU-PF lele MDC Alliance. Iphephandaba leHerald lithi umbalisi wesinye isikolo seHarare uTalent Chingwaru ubonakale kumfanekiso kamabonakude osawasabalala enkundleni zokuxhumana etshaya umntwana wesikolo kabuhlungu waze wamngqikila ngekhanda utholakale elecala emthethwandaba ngomgqibelo uzagwetshwa namuhla. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani VOA Ndebele. Ngiyabulisa kini basakazi lonke, ngithi philani ngomusa wenkosi. Ngiphinde ngibulise labo bonke abalaleli baka VOA Ndebele. Hayi bantu bakithi, nami ngithenge ngidlulise okwami ukukhathazeka ikakhulu ngomumo wempilo yabantu bakithi esiNdebeleni. Langokwepolitiki khona lokho okuphele sokuhleli kukhulunywa kumanje abantu kulungiselelwa ukuvota. Okokuqala ukuthi singabantu basesiNdebeleni asizameni ukuthi sisukumeni siyobhalisela ukuvota ikakhulu abantu abangaphandle. Mayithuba likhona, ngiyacela ukuthi abantu begijime, umuntu egijime ebhalisele ukuvota. Even nangesikhathi sokuvota umuntu agijima ayovota. Ungakubeka kucace kakhulu kulabo abantu abalama-permit la eSouth Africa ukuthi even nasemsebenzini usungakwazi ukuthi ucele mpela ubabonise ukuthi ngicela ukuyabhalisela ukuvota, langesikhathi sokuvota ucele uhambe uyevota. Okwesibili yilokhu okokuthi kulabantu abantu abakithi esiNdebeleni abayibona ingabazi ukuthi ngabantu abanjani, ukuthi kanti baphila kuyiphi mathebelelendi, especially ubaba uMagalela wona lo okhulumela iMDC okhulumela oChamisa. Bengimamele inkulumo yakhe lapha kade ikhuluma le inkulumo yakhe ukuthi ethi yena umzilikazi lo mambo babebambene besenza wonke zonke izinto bendawonye, amasocha ayisuka le kwamambo ezotrenwa ngapha kwamzilikazi. Baba uMagalela lokho ukhuluma yebo ihistory yakho leyo siyayizwa, kodwa ke mina isikhalazo sami sisodwa sokuthi konke lokho into yaphela kudala leyo. Kumanje thina abantu basisiNdebeleni siphila ngaphansi kocindezelo. Mina ma ngikhuluma kanjani, ndi-victim yokucindezelwa wabona, ngiyi-victim yokucindezelwa engathathelwa umsebenzi, kwangeniswa ishona, lasebenza ishona ngibhekile laphaya kungelanto etheni engenalwazi lo muntu engenani. Mina baba uMagalela mafa ngiqala ukusebenza eFollows eVictoria Falls kusakhiwe Elephant Hills leya, and then ithe iphela sakha konke le golf course yakhona, kuyakhiwe nje igolf course yona leyana iVictoria Falls yakhiwa inja. Singabantu basesiNdebeleni kuhlangene labantu bonke bona laba igengi yasesitongeni, igengi yasesinambiyeni, but sakhitshwa kancane kancane, sakhitshwa saze saphela. Ungahamba lamhlanje baba uMagalela ukuphila uzafika laphana kugcwele amashona wodwa laphaya sasikhitshwa ekuseni kuthe kulesigumula ngeFriday ngeMonday kuyabe kungena igroup yamashona izokhava abantu abakhitshwe kwisigumula sona leso so lina babumagalela makukuthi liyadla kumnandi ngapho kuMDC dlanini lekelani umqondisi zami ukuthi asilweni yekelani umqondisi zami kusilwela asikhulumele kuzwakala ukuthi sicindezekile ngoba lina lithule sicindezekile lithule kumanje sihlala ngaphandle kwamazwi sihlala kabuhlungu ngaphandle kwamazwi abantu abethu bahlala kabuhlungu bengazani nathi ngenxa ukuthi asilakho esilakho eZimbabwe ngibuhlungu kakhulu ngesimo sakithi esindebeleni la ngendlela abantu badala kumele ukuthi ngabe kuthiwa yini elisimelayo isehluleka ngakhona ukuthi lisimele ukuthi indawo yakithi lathi siphile kiwe njengabantu
angibingelele ku studio 7 bingelela abasakazi bonke siyabonga umsebenzi omuhle liwenzayo ukuletha izindaba ebantwini bakithi bese ngibingelela isizwe sakithi sonke umthwakazi wonke nje jikelele ngithi bantu bakithi sokuyisikhathi sokuthi sivuke emaqandeni siphaphame njengamaNdebele yebo seleke salojwa ngegama lokuthi yi-unity unity kodwa kube nini le unity ingasisebenzeli ngoba is beneficiary to abantu bemashona land ngoba bona yibo abathola imisebenzi nakho konke okuhle bazinika bazifaka ezikhundleni kunye ba-occupy le territory yethu izo zonke izinto kumele siqekile kukho konke sikufuna zonke izinto zilungiswa khona le mashona land aliboni yini ukuthi lina liyasetshenziswa ukuthi bona bahle babelethe balitshela ukuthi i-unity siyaswana yikho ngithi bantu bakithi vukani emaqandeni lidonswa ngechayina libotshwanga phumani lenze okungokwenu nansi iphathi esimile esithunyelwe ukuba isikhulule i-MRP nomholi onevision othunyiwe ukuzokhulula abantu besintwini umqondo his excellency the president Qondisi Moyo sicela liphume silandele yena sichase yena senze nathi okwakithi sibone ukuthi kusisana sesikhathele ukuhlala singovayisi sesikhathele kulandela abochamisa abangenandaba nathi nabomnankaga abasibulala abafuni nokuxolisa siyabonga abantu bakithi ngithemba kuzwane
sanibonani sanibonani kwistudio 7 njani ngiyabingelela kuzo zonke indawo bakithi lapho ofinyelela khona umsakazo hhayi ngifuna nje ukudlulisa into encane bakithi engizwe ikhulunywa ngomagalela mafama ethi abantu bakomthakazi asivoteni sikhiphe izanu umbuzo wami uthi kuwe baba magalela mafa kathi izanu yafakwa ngubani embusweni ngabantu bakomthakazi na ngoba ma ngikhumbula kahle abantu bakomthakazi babebhuqwa bebulawa yilo leli qembu okuthiwa yizanu PF abantu basesishonini bejabulile kuyinto emnandi kibo belivotela belifaka embusweni so engifuna ukuthi ubekwazi baba ikuthi thina njengabantu bakomthwakazi asisayingeni indaba yenu yokufuna ukukhipha izanu sikhipheleni izanu yenu njengabantu basesishonini njengokuyifaka kwenu thina iz-MRP okwethu esikufunayo sifuna ilizwe lethu lwakomthwakazi yiyo i-agenda nje esingayo okokukhupha izanu nokokuvotela u-MDC hayi ngokwenu magalela mafa labantu baseHarare cela liphume ekuhlukumezeni umqondisi moyo isicelo esinaso leso ngiyabonga ba
kumele abakhayethi kumele amthokoze omuhle sanibonani zithumilani mabuyani kalanga ngikupa khona mothokayina ngikupa khona mothokayina nkakabwadi nalami angikakaruha ube mi ngibatla gore ke supe sengwe go fa ngizama ukuchaza udaba olunye kancane abafethi ubaba umqondisi moyo umongameli we-MRP mthokazi Republic Party siyameseka ngamandla wonke rimusala murahu ramuthomba mi hela na girati gore a ne a phatisanya le bo vice spokesperson ba MDC Alliance ngoba umagalela mafa akakho ezingeni likamongameli we-MRP sicela ospokesperson be-MRP babuelele phutego ya rona ya MRP nako tsotlhe re lapile gona re utlwa hela gatuna fa go na le thulaganyo ipe amana le MRP kuta modautuna wa rona a tla boela phati ya rona nyaa asifuni njalo uchamisa sikaze simbone khuluma kuma studio 7 uchamisa uthuma abafana bakhe osibanda umagalela mafa lalo kuthiwa ngubani lo uNkululeko Sibanda kanti umqondisa kana abantu abakhulumela iqembu noma bamkhulumelayo na cela kulungisiswe ecembini le-MRP likubabhakanye hofa tokumbila dumbu tokumbila chose kuti kuti president yedu ihlonipheke torhaka kuti kube nebalebeleki banolebelekela mthungameli wethu ayigugu kwakunothandwa kuti president unogala ebe liye onolebeleka atorhaka isithi libatobeni atorhaka chose tokumbila chose kuti kugale bonetani bayapatet bayapo bo spokesperson bo Mr. Moyo Velile Moyo this spokesperson weqembu lethu sicela abe ngisikhulumele seqembu isikhathi zonke kyalebuka dalumba daboka ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enolina balaleli bethu angelani lokwenza le-Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amasenetha edalele Melika ahluzisisa umvukela owenzakala ngozibandlela lapho abalandeli baka mnumzana Donald Trump beze bavuke eseganga bathi uTrump ulakho ukumiswa phambi kwaleli dale. Abasekeli bakaTrump ababalisa ipolisa elilodwa batholakale belamacala omvukela. Lokhu kwenzakala kulobufakazi bokuthi umnumzana Trump elokhu ephethe ibandla lama-Republicans esidukwini. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo. Saqala ngumbuza ukuthi ubona uTrump elokhu elamandla na ebandleni lama-Republicans.
Ye, kuliqiniso ukuthi Donald Trump ebandleni lama-Republican ulokhe elamandla ele-support eningi ngoba ya ngempela masikhangela ukhetho luka-2020 uTrump even though wadliwa ngumongameli uBiden kodwa ama-votes akhe a-increase from ukhetho luka-2016 okusho ukuthi ama-Republican amaningi wavusa ama-Republican amaningi maybe abantu abade bengasela sifiso sokuthi bavote wabenza bavuka again baqala ukuthi labo ba-participate kuma-elections so kuyatshengisa ukuthi ama-Republican amaningi avumelana lama-policies akhe lendlela enza ngakhona i-politics zakhe kodwa even though ama-Republican avota ngobuningi bawo badliwa ngoba ama-Democrats lawa aphuma ngobuningi babo ngoba bengathandi ama-policies ka-Trump. So ama-Democrats asebenzisa esikuthi i-critical mass bavusa abantu abaningi ukuthi hey lingalala la lo muntu lo uzoqhubeka esenza izinto elingavumelani lazo so asambeni siyovota and ama-Democrats avota bebaningi kodwa yes ipower kuma-Republicans ngempela ulokhelayo Trump.
Ubona abalengqondo efana leka-Trump kubandla lama-Republicans ubona bekhona yini kumbe nguye yedwa nje uTrump?
Ngeke ngithi mina ama-Republican amaningi avumelana especially sengisitsho ama-politicians abaku-Senate abaku-Congress abaku-state legislature o-governor nalani abaningi bakhona abavumelani le-politics zika-Trump kodwa because i-base ivumelana lazo i-politics zika-Trump bayathanda indlela ayikhuluma ngakhona ngezinto the way uya appeala to i-base yama-Republicans. So because u-appeala ku-base la ama-politicians angama-Republican, they are now forced ukuthi bavumelane lento ezenziwa ngu-Trump ukwenzela ukuthi labo bajabulise i-base ukuthi bathole ama-votes ngoba naku siya kuma-midterm elections ngo-2022 next year. So ama-Republican afuna ukuthi awine back i-Congress bawine back i-Senate and sebesevalweni manje ukuthi bangayekela ukuvumelana i-base njengoba ivumelana no-Trump kusho ukuthi bazodatshukelwa and therefore sebephomba ukuvumelana lakho but sabona abaningi musi bemsolo uTrump especially after insurrection eka-January lana January 6 lapha uTrump ayezama ukuthi achaye ikhulu ngendlela eziphansi so wahluleka-ke lapho abaningi bakhona bamsola kakhulu bakhuluma public labo Mitch McConnell leader we-Senate ongum-Republican besokusiba lo Matthews lo oyi-leader ku Congress la ewawa bamsola kakhulu uTrump ukuthi hayi into ayenzayo leyana is undemocratic, but okwamanje sekuyi survival of the fittest.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ukutshengisela kwezisebenzi zenkampani eyamaChina e-Sinohydro kuqhubekela phambili. Sifundo bani singatholwa ngele Zimbabwe kumkhankaso okhetho lokudinga amakhansila kwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.